so kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwesekuseni mthwakazi lamhlanje ngolwesine mhlaka 1 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nanzi ezihamba phambili.
Kuyadingakala ke ukuthi kusetshenzwe njalo kwenziwe ezinye izinto ezingatshintsha lokhu masinyane.
Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 28 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Sokulamanga amakhulu agijiniswayo kuthiwa omgibha bazabhadalwa.
Inhlanganiso ye-Post Independent Survivors Trust ithi ayiboni uhulumende esenelisa ukufeza isithembiso sakhe sokuhlawula labo abaphathisa kumpi yenkululeko. Owayengunobhala wezomvikela eMelika ngesikhathi leli lizwe ligenqula umbuso kaSaddam Hussein kwele Iraq, umnumzana Donald Rumsfeld Gaseko. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 28 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1331 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile elaya kunkulungwane elamakhulu phose ayisishiyangalombili 1789. Asebebanjwele umkhuhlane bona sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amahlanu 49,864. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane eziyisithupha 6,452. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilitshumi 10,389. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 777,161. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona sebengu 555,277. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso eqhuba inhlelo zokwenqabela lomkhuhlane iZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenisifanda.
Inani labantu asebebhubhe nge-COVID liyethusa njalo lokukhwela kwalo osokusenzakala. Kutshengisela ukuthi kuyadingakala ke ukuthi kusetshenzwe njalo kwenziwe ezinye izinto ezingatshintsha lokhu masinyane.
Yiziphi lezo zinto?
Mbona sokuqakathekile ukuthi uhulumende kukhangelwe ikakhulu indlela abantu abahamba ngayo nxa besiya edolobheni kumbe emsebenzini. Amabhasi la abagadayo bayabe eminyene akukatshintshi lutho. Ikanti nxa lumkhakha walomkhuhlane usukhona wona okuthwana umemetheka okwesabisayo kutsho ukuthi nxa kuzawe abantu beqhubeka phambili besebenzisa amabhasi ngendlela eyenziwa ngayo mbona ngani hayi asikaqalisi. Njalo kwesibili siyananzelela ukuthi lapha nxa abantu besiyangena ezitolo okuthengwa khona emkambo lokhu kuminyene njengakuqala. Njalo ke indaba leyi eyokuthi abantu bafake amamaski khala ngani abantu lokuthi besondelane kathana abasakwenzi. Ngakho mbonani kuyadingakala ukuthi kuhlolisise ukuthi zona izitolo ama-supermarket ziyagcina yini imilayo kumele ziyenze khona kuyanti nxa umuntu engena achekwe le temperature kwenziwe yonke into akusayenziwa. Ngakho kuyinto othi ngabe uhulumende le Minister of Health bayancedisa ukuthi kwenziwe njalo kugcizelele ukuthi labo abalezitolo abangenisa abantu bekhangele ukuthi lokhu kuyenziwe. Njalo thina besibona sokudingakala ukuthi kwenziwe umkhankaso omkhulu wokuthi abantu behlatshwa bevaccinethwe bethole injection. Ngibona sokungenye into eqakathekileyo kakhulu okumele yenziwe.
Umfundisi Useni Spanta ngowenhlanganiso ye Zimbabwe Christian Alliance. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ePost Independent Survivors Trust ithi ayiboni uhulumende esenelisa ukugcwalisa isithembiso sakhe sokuhlawula labo abaphathisa ababengabalweli bempi yenkululeko amawokho laborators. Uhulumende uphakathi kokubhalisa abantu laba sithi ufuna ukubahlawula imali yomhlalaphansi lokubenzela ezinye inhlelo zokubathuthukisa. Uthi leli lithuba njalo lokubhalisa labo abangazange bathole imali eyahlawulwa ababengabalweli benkululeko nguhulumende kamuyi umnumzana Robert Mugabe ngo-1997. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uxoxe lo Standekile Mhlanga weStudio 7.
Sokulamanga amakhulu agidiniswayo kuthiwa omjibha bazabhadalwa. Yibo abantu khathesi sokuthiwa basebebhalisa after 41 years iZimbabwe ikhulekile. Ayiningi yalaba bantu sebelama 70 yes, abanye sebebhubhile namhlanje sekugcwele bayabhaliswa ezikolo, bayabhaliswa lapha lalapha kwezinye indawo kuthiwa babhadala ama-$7. Yikho ke aye abantu bathwele nzima, bayathwalana ngezinqola besiyabhalisa ukuthi labo bazuze ipension. Abantu bakithi abakuboni na ukuthi bahlala behugwa betshelwa amanga isikhathi sonke. Namhlanje izanu sibonile ukuthi akulabantu abayithandayo sebevuselela kungani ngumfukula wenhlathi sokuthiwa abantu bazabhadala. Konke lokhu kuthiwa kune COVID restrictions lapho engihambe khona. Ngihambe emashonaland central eMount Darwin, ngahamba emashonaland east eMarondela, ngahamba emashonaland west eKaroi. Yikho ke ndizama ukucubungula ukuthi ngibone ukuthi okwenzi iwa emandebeleni lemashonalini kuyafanana yini kunengizahumuthela kuhle. Okwanamhla mahlabezulu ngithi nibambwa ngaphansi, abantu bayapheka nokuhlupheka izalo ibisibuya esibagola sibathembisa izinto eziningi.
Kungani losolisa lolu hlelo njengoba sibona uhulumende esithi luzaphathisa ikakhulu ukuthi abanye ababengabhalisanga bebhalise njalo bethole le nzuzo?
Hambe imali le izavela njengoba libona amadokotela ancedisa kakhulu ngezikhathi zomkhuhlane we-COVID, amatitsha afundisa abantwabethu, ama-ministries wonke lamapholisa wona laba wancedi abawasebenzisayo lamasoja abaholi lutho.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngowenhlanganiso yePost Independent Survivors Trust njalo ngowebandla leMDC Alliance. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Owake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma uthi usakhulumisana lamagqwetha akhe ngenyathelo abangalithatha phezu kwesigwebo sokupika okomnyaka olenyanga ezintathu asetheswe yinkantolo ye-Constitutional Court kuthange. Inhlanganiso kaZuma eJacob Zuma Foundation yethule umbiko izolo isola isinqumo salomthethwandaba isithi waphambanisa ngokumfumana elecala lokuyeyisa kanye lokumethesa lesi sigwebo. Ngokulaya kweConstitutional Court sokusele insuku ezintathu ukuthi uZuma azinikele emapholiseni ukuze aqale isigwebo sakhe. Abasekeli bakhe ikakhulu abalwa impi yenkululeko bekubutho leyomkhonto wesizwe bavikwa bebuthene endaweni ezijiyeneyo zelizwe phakathi kokufuthelana okukhulu. Amapolisa abikwa evimbe abantu ekade befuna ukuyabuthana emzini wakhe enkandla okuvele sokulabanye abasekeli bakhe ababikwa sebehlala khona bemlindile. Indodana kaZuma u-Edward utshele umsakazo SABC ukuthi abasoze bavumele amapolisa ethatha uyise esiyamvalela ejele. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Abel Khumalo.
Kuke kwaba necommission ye Truth and Reconciliation soon after 1994 and ama leaders abekhona ngesikhathi se-apartheid uHort de Klerk, they were summoned to appear in that commission but they refused, but they were not charged with bad disrespect to the constitution of South Africa. But what is surprising that Jacob Zuma refused, and he gave the reasons ukuthi why esala uku appear ku commission le. Ama reasons amanye ayiwasho ukuthi yena akafuni he doesn't feel safe ngochairperson we commission le uZondo, ngoba uZondo is like he's biased kuma judgments akhe. So why is it ingabe bayafaka umunye ku commission le but bayala umsinsi uZondo? So you know what, yena angeka commission as long as uZondo u commission le engichairperson commission. So sesibona sebemgwebile. Okokuqala yena uZondo wayethe uZuma final agwetshwe 2 years, of which i constitutional court iyayifanele issue yena. Wakusho kanjani lokhu ukuthi uZuma kufanele agwetshwe ngoba yena akusiye constitutional court? So unye okungimangalisayo, that's why uZuma city is biased. But ngibona ngathi kuzoba lo dlame.
Sizwe kuthiwa abasekeli bakaZuma bahambe khona le enkandla bebaningi besithi bazavimba amapolisa. Kuyini wena okuzwileyo ngalokho?
Kuliqiniso, bakhona namanje bathe bazohlala bamgcinile uZuma, njalo abangeke bavume ukuthi aboshwe kumbe ahambe ayezinikela enkambeni yamaphoyisa. Kusho ukuthi sebedlulile lawa amashumi amahlanu asho igovernment ukuthi akufanele abantu badlule. So sokuyikwephula imigomo ye-COVID-19, kodwa ngathi yikho abasekeli bakhe abakufunayo ukuthi bamprotect.
Umnumzana Abel Khumalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kusenjalo ibandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC selethule umbiko lisola umbuso ka-King Mswati wele Eswatini, lisithi kumele ahloniphe amalungelo kaZulu njalo achiyane lokuba nguntando kayiphikiswa. Lithi umanyano weSadake kumele ungenele kulolu daba umise ukuhlukuluzwa kwabantu nguhulumende walelo lizwe. Amasotsha lamapolisa avikwa engenela abantu abatshengiselayo bechotoza umbuso kaMswati, ebatshaya njalo ebabopha ezindlini. Sifazana ongasabuquthi kulezinsuku edinga indodana yakhe ecine ukubonakala eHarare mhla ka 5 ngenyanga esigqibe izolo. Unkosikazi Sibongile Nyathi uthi indodana yakhe le ngomnumzana Admire Denere oleminyaka yokuzalwa engamajumi phose amane 38. uthi sebebhudule babhudula abamtholi njalo uthi badinga usizo kuZulu ongaba embonile.
Mina ngimsondi nyathi ngilahlekelwe umntana wami nabini wagcina ukubonakala mhla ka 5 June elo David Nkala. UDavid nguye owamlanda endlini lapho abehlala khona eGreencroft eHarare. Basuka banatha ebar esehome ground. Sebesehlukana uDavid uthi wacabanga ukuthi wathi maya ubuyele endlini. Labasendlini labo balala becabanga ukuthi uhambele uDavid njengoba nguye owayemlandile.
Ngokubonakala kwakhe ungamchaza uthini?
Wathi maya kakhomfitshane kakhomude uphakathi laphakathi ulenwele ezimfitshane endeve ezimfitshane ugqoke i-track bottom emnyama le-t-shirt emnyama le-hoodie e-grey le-masnikers amnyama leminyaka engu-38.
Abangaba mhlawumbe bembonile kumbe belolwazi bangalichuma njani?
Abangabe belolwazi kumbe bamboni sicela bafonele kunombolo ezithi 0772-861-834 kumbe 0774-863-565 kumbe 0772-214-369.
Unkosikazi Sibongile Nyathi udinga indodana yakhe uAdmaya Denere onyamalale mhla ka 5 ngenyanga edluleyo. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba leChronicle lithi umbukiso weZimbabwe International Trade Fair obumele wenziwe kusukela mhlaka 20 kulinyanga usudluliselwe phambili kunyanga ezayo ngenxa yeCOVID-19. Inkundla yeZimlife ithi umantshi obethetha icala lokutshotshozela uDlakela eletheswa yilunga le-MDC Alliance umnumzana Job Sikala uLazini Ncube usezikhuphile kuleli cala. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Yebo, kusitudio 7 ngikhulumisana lonkala owe-insiza kuwat 5 kusiya phambili village. Nginesifiso nombono ukuthi mhlawumbe ngingakhuluma lana kumbe singakhuluma nje sonke ngokunye okunhlupha ngunye ngikubonayo kuludubo lapha mhlawumbe umhlaba ungakhuzwa kumbe singakuzwa nana ukuthi okwinto lokhu sikubambisane njani. Endabeni lezi zemaphandleni kule ndawo yamabridge amabholohola esichaphakiwo yomfula lezinto eziningi eziphahle thina ezisihluphayo amabholoho angachaphekiwe nxa imfula igcwele. Lamabholoho aphansi emfuleni emikhulu ethile nangifisa ukuthi angazi singakukhuluma sikuvezelane lobuba bakho esesihlangane lakho njengabahlali bakuleyana indawo xale ngamvumela kumbe singavumelani ukuthi ke sikufake kwezimaphandleni ke siwachambe siwachaze isimo sawo lobuhlungu abufakileyo phakathi kwabahlali balaphana mhlawumbe kungasisiza. So bengicela ukuthi nxa kulesikhathi kumbe ithuba endaweni zemaphandleni ke lingcuse lami ke ngichasisele kungakukhona kulezo zindawo. Ngiyabonga.
Sanibonani bakithi, sanibonani balaleli beStudio 7 kumbe nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Akonke ekutheni zathanda nje ukuphawula kancane nje kulolu daba lolungiluzwayo lukhulunywa lapha emsakazweni lale commission okuthiwa iyongamelwe nokuthiwa ngugudo-ke nengumbe ngugudu whatsoever yena loyo muntu. Bakithi lokhu mina ngibona kuyikudlala ngesikhathi ukuthi mathi nizothembela mpela ukuthi nizokuthola ukulungiswa kusaphethe leli bandla leliphethe lapho eZimbabwe. Hayi, iphupho mpela, umuntu ephupha emini langahlaba ligwaze umhlaba. So ke bakithi udaba lolu olwegugura wontu luyokulungisiswa mhlazana kwatshintsha igovernment lephetheyo kwabusa enye igovernment. Bakithi kanti angithi umnangagwa nguye wayephethe wona la mabutho ayesiyabulala abantu mpela ayekhuzwa wuye mpela wuye kanye Jacobo yabona umuntu wayengakazalwa ngaleyo mnyaka egugura wundi uyu umuntu ongalala ulwazi ongela history egugura wundi kodwa obese khona sezelwe hayi bakithi uyasazi isitori segugura wundi yena lo muntu ethi ubudo lo bakithi akananhliziyo yibo banaba ababulala abantu ingazi ukuthi wayengakanani leso sikhathi wayekhona noma wayengekho uthi udatshanyana nje lalo abazathi iyangayanga phezulu kwalo hayi bakithi no man bakithi no man hayi yazi ngiphelelwa ngamagama angazi ukuthi ngathini. Ya, umthakathi ukobolwawo lo, umthakathi thakathi mazizohlala nizokuthola kunabathakathi. Hayi, na umthakathi impela. Ye, hayi, ngiyabonga bakithi okhulumayo lithakwane elikhulu esigabeni sabo kwelaseplumtree. Ye, kodwa ngikhuluma manje ngiseSouth Africa kwelaseJohannesburg emzini omkhulu waseDeep Cloud ukhanya Ncube. Ngiyabonga, amen kuleyo ndawo.
Salubonani ku Studio 7 okhuluma uLinus Moyo ebulilima. Nami lapha ndilesikhalazo engicela ukusibuza ukuthi kathi kwenze kanjani njengoba lokhulunywa amabhenki ukuthi amabhenki anokudla imali zabantu, imali ziyaphela zisemabhenki kodwa sizibhenkile. Ezinye sizisebenza nzima kodwa ugcina ungasela senti. Ngicabanga ukuthi yikho kuyenza abantu bangafaki imali zabo emabhenki begcine sebezigcina emakhaya ngenxa yokuthi ihulumende yethu hayi kayiphathi kahle abantu kumabhuku. Lokho ngiyakucela ukuthi ngifela ukwazi labantu kade fela ukuzagcina ngani ngemali ezadliwe emabhenki nakathesa abantu bekesadlela izimali.
Ngiyabingelela lonke mthwazi omuhle majournalist akithi ase-America liwuhambe njalo umsebenzi lomuhle ntungame inkomo Sidube Mandloko obulawayo khona ngapho labanye nje bonke ama-journalist sikhubani kanjalo singithokazi nejabula. Into esiyicela kakhulu ngalo mdala u-Obedi owezanupf oncethana labomnandakwa ngimcebeza abazama ukuthi bezenze thethisa kumbe khulumisa kabo abantu bemathebeleni egugurawonti bangazi ukuthi indaba isenza kanje. Anyway, konke sizawubeka kuNkulunkulu njalo sizawubeka enhliziyweni zethu nasengqondweni. Thina sithi phambili ngomthwakazi, phambili nge-MRP, phambili ngomqondisi, phambi ngokubambana kwamaNdebele makhalanga wonke njalo somathebeleni emidlenzi matonga mavenda lonke ihlobo ezigithi asiqhubeni kanjalo nabona.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Nxa lirekhoda imbiko yenu bakithi libe sendaweni ethuliyo engelamsindo lingatshayi irediyo. Siyabonga. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amapolisa kwele Nigeria abophe umkhokheli wabahlamuki uNamdi Kanu yena osemelele ukuthonisiswa ngecala lobudlova iterrorism ngokubika komsakazo weVoice of America. Umsakazo omunye ubika njalo ukuthi uZulu weleSomalia wamukele ngenjabulo inyathelo lokuthi kwenziwe ukhetho lwephalamende ngenyanga kaMfumfu. Singene kudaba lweMelika. Owake waba ngunobhala wezomvikela eMelika uMnumzana Donald Rumsfeld kasekho. URumsfeld ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi phose ayisishiyankalombili 88. URumsfeld waphatha isikhundla lesi phansi kombuso kamongameli George Bush. Imelika isiyangena kwele Iraq igenqula umbuso kaSaddam Hussein ngo 2003 nguye njalo owayephethe ekhokhela ibutho. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
UDonald Rumsfeld is a controversial character, but singakhangela in the totality of events. Singabuyele emuva siyabona ukuthi iAmerika ya ihamba ku-Iraq ngo-1991 laphana idinga izikhali, and then abazitholanga. They stopped the war, Oshkwaskops, but they stopped the war before they got to the city of Iraq. So, Bebe Melelu Uguti, U Bush Senior, are re-elected in 1992. Agusa Nzagalanga, Wangena, U Clinton, Yena Washi Wapajaza, Ama Plans Akona. Sibona u George Bush omncane sengena ngo 2000. U George Bush Senior wayethembise ama Arab partners o Saudi Arabia lamanye lawa ukuthi babe zahamba bayakhipha izikhali zonke ze Iraq, ngoba sibona ngendaba zamafutha lezi ngathiwa ulenkinga lokungawelelani okuningi.
Yiphi imbali ayitshiyayo azakhunjulwa ngayo, ngoba siyabona bakhona abamncomayo, bakhona abamsolayo abathi ungomunye wabantu abenza iMelika yahlasela iIraq isithi kulezikhali zembubhiso, kodwa zazingekho lezo zikhali, zaswelakala. Babuye bamsole njalo bathi nguye owabuya lokuhlukuluzwa kwezibotshwa esingathi yitorture yama-prisoners kubo Guantanamo Bay la kwamanye amajele eMelika.
Ilegacy yakhe ekaDonald Rumsfeld siyabona ukuthi he was a career politician and a career officer for the United States. Mina ngibona abantu abanjalo abanjengomnumzana Rumsfeld ukuthi he had a job to do, he had an assignment owayenikezwe yona ngupresident welizwe lo vice president uDick Cheney owayenguye owayechuchisa indaba ye-Iraq war. Sibona after September 11 lapha sokudatshulwe ama-tower in-New York, bahle baba le cause to go and look for ama-terrorists. Siyabona ukuthi okwakuqala babe hamba bayelwisa uSaddam besithi wayencedisa abantu ababephazamisa the world affairs. Sabona ngokubhonjwa okwayenziwa i-embassy eKenya laphana ukuthi ngo-98 or 99 ukuthi bahamba besithi bafuna ukuyelungisela khonokho bedinga u-Osama and abantu ababencediswa yi-Iraq ukuphambanisa the way of the world. So is a 50-50 character. Ma ungumuntu ongathandi izinto zempi, you will be on the other side, but ma ubona ngathiwa impi is the solution after everything else has failed, uDonald Rumsfeld umuntu wakho. But siyabona ukuthi i-Republican base yonke lapha e-America, labanye ama-Democrats angama-centrists labo bathi bazamkhumbula as a hero here in America.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Kolunye njalo udaba, uMahlekisa weMelika owake wadla ubhedu njalo engumlingisi umnumzana Bill Cosby ukhululwe inkantolo izolo ngemva kokwesula isigwebo sakhe seminyaka esukela kwemithathu kusiya kwelitshumi. UCosby uvalelwe ngo-2018 ngemva kokudliwa licala lokudlwengula. Kepha izolo inkantolo ithe wayengamelanga etheswe icala leli ngoba kwaba lokuvumelana lomtshutshisi wakuqala ukuthi wayengasoze aletheswe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 28 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Sokusele insuku ezintathu ukuthi umnumzana Jacob Zuma aqale ukupika ejele yena esithi usakhulumisana lamagqwetha akhe ngokuthi benzeni. Owayengunobhala wezomvikela eMelika ngesikhathi leli lizwe ligenqula umbuso kaSaddam Hussein kwele Iraq, umnumzana Donald Rumsfeld kaseko. Kwanele mthwakazi, likumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, Untungamile Nkomo.